Uhulumende usecele amankampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwengatsha ezitshiyeneyo ezigoqela yena uhulumende, abagaya ifulawa kanye labalungisa okunye okutshiyeneyo okusetshenziswa ukupheka isinkwa. Isicelo lesi sethulwe yisikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wedale ye-cabinet izolo ntambama. Intengo yesinkwa ikhuphuke izolo isuka ku-$2.50 yaya ku-$3.50. Lokhu kuthi abantu abaningi bekhala okumangalisayo. Omunye walabo abakhala kakhulu ngumnumzana Taimo Mpofu oyisakhamuzi seNyabane ePlumtree. Umpofu uthi akusaphileki eZimbabwe ngoba intengo yempahla etshiyeneyo ikhuphuka mahlayana nje.
Ziningi iy'mulo eziyalula zingadlanga, ziningi iy'mulo ezileyo zingadlanga izolo. Umumo usumuwonakele kakhulu. Into emangalisayo futhi ngokunjalo uhulumende ezingalikaboni ukuthi kulento ewonakalayo uthule nje ungani ukuthi into zonke zihamba ngendlela. Kuyasimangalisa kakhulu lokho. Into ezihluphayo kakhulu zikhonapho endlaleni naleyo bese kubuya futhi lasemithini. Imithi amaphilisi ezibhedlela afanakho futhi sekunzima. Into esenzakala esibhedlela suhamba kuphela ufike ubhalelwe ibhuku imithi yakho yomele ukuthi uyithenga emafamasi amaningi sukuthengwa ngama US dollar, foreign currency. Into ehluphayo khona bekuthi abantu kabalayo imali naleyo. Izibhedlela ke zikahulumende, uhulumende uyayazi ukuthi imali leyo yena kayiprint elizweni. Uyakwazi ukuthi waprint ibond leyo eselibiza ukuthi ayi-RTGS kathesi. So kuyasimangalisa ukuthi uhulumende nxa ezathi evume ukuthi imithi ingayikhona esibhedlela songukuyeketisa nje amafamasi ayavumela ukuthi athengise imithi ngemali engatholakaliyo uzame ukuthi abantu baphile njani ngaleyo ndlela.
Ukhona ngapho eNyabane Mpofu isibhedlela eliya kuso alubana umuntu ethe wagula isiphi?
Hayi, isibhedlela esikhulu vele lapha alubana umuntu ethe wagula ngesePlumtree Town kungumango. Kakula sibhedlela esiseduzane ndalapha eNyabane kungumango okuthi uyahamba more than 35 to 40 kilometers, njalo ngumango okuhanjwa ngemota. Imota zangkhona zihamba kanye ekuseni ziye kuya ntambama. Ukuthi nxa ungabanjwa umkhuhlane ngezikhathi zantambama asibili kube serious ungavuka ufile ngekhaya.
Ukhona lesibhedlela sePlumtree umi njani umumo?
Esibhedlela sePlumtree kulapha embala khona amaphilisi katholakali. Yonke imithi kayitholakali. Kulapho ufika nje ubhalele khona ikhadi ubusutshela ukuthi kambe thenga imithi enje. Imithi yabantwana zikhuluma kulabantwana abancane abaningi senjengababona lapha bebuya nabonina bebhalele imithi. Sometimes le mithi yankhona efamasi bayayiswela even belawo lawo marandi. So umumo wankhona vele esibhedlela sePlumtree umubi kakhulu.